Njengokuthi abantu bexoxisana ngodaba lolo ngoba ungakhangela iminyaka yonke leyi engu-37 isenzakala lalapho sidlulile abantu abatholi ispace esi-enough ukuthi bexoxisane ngakho njengamaZimbabwean yikuzathola ukuthi either kuxoxwa ngabantu abasemathebheleland besithi abantu bempumalanga basibulala kumbe nabantu bempumalanga ilizwe lidabukiyene ngendaba leyi so sizamile ukuthi sidinge izikhulumeli ezivela empumalanga lezivela entshonalanga kodwa kulento kodwa engiyinanzeleleyo umuntu oda evela empumalanga lo devela entshonalanga balento yodwa abayikhulumayo ukubana uhulumende waqeda abantu bakuvuma wonke lokho kodwa lokuthi uhulumende indlela asebenza ngayo ukuthi kulungiswe lolu hlupho akatshengisi ukuthi ungumuntu ozinikeleyo bonke nje batshengisile ukuthi lulungiseka nzima lolu daba ikakhulu ngendlela ilizwe lethu eliyilo lona ukubana abaphetheyo balokhu bephethe amandla lokhu kureyizwe ngumnumzana uBere okhulume ngokubana ikhomishini ingani ilamabatha kwazokukhulunywa la ngumnumzana uWilliam Mpofu izikhulumi zonke nje bezingani ziyavumelana mbona ngazathi amaZimbabwean wonke across the tribal divide bayavuma ukubana uhulumende okhona kunzima ukuthi elungise udaba lolo ngoba engumbulali njalo elokhu engafuni uku-acknowledge
Uhulumende uthi udaba lwegugurawundi lolu uphezukwalo uyalulungisisa encedisana lenhlanganiso yeMathebeleland Collective. Lina njengebhethu likaZulu ukuhlanganisa abantu elikwenzileyo libona ngani ukuzaphathisa njani kumizamo yokulungisisa lolu daba?
Ilizwe lethu alisoze libe likuthula so malingalakuthula kulabanye igazi labo elikhalayo kunzima ukuthi ilizwe liphumelele so mbona ngazathi injongo yokuthi asikhulumeni yikuthi abantu sikhiphe ukwesabana sihlaleni phansi sithi njengabantu kuyini esikubona ngani kufanele sikwenze ndawonye ukuze ilizwe lethu libe lokuthula lingaba lokuthula lizaba lengqobela phambili kodwa lokuyana kokuthi kulamunye okukhuluma ngomunye kodwa singakhulumisani kakusoze kusakhe isizwe okuluhlupho yokuthi okudanisileyo yokungaphatheki kwe-commission ethenge last minute ngemva kokubana yayithembisile ukubana izaba khona yathi silokunye so uyazibuza ukuthi kuyini okuvelileyo okwakungekho ngoba silemasileni suku sakhulumisana labo njalo babethembisile ukuthi bazaba khona.